Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sivukile sithola ilangabi eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama, edale umonakalo olwendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $500,000.
Esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentathu izindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli izindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli izindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times, njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoda ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama-PPE, imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengama-ventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AFDB Group siqhutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Mugabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama kwashabalala impahla elendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitichini samandla kagetsi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilangabi eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Ikho lokho kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona, kade kuhlala abantu amajuma amathathu lesichiyagalolunye. Silethemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo. Ukhanya ngani bekule ifault leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilo umlilo umkhulu.
Silethemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Ukhanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisiswa ngoba kutshe indawo enkulu kakhulu.
Abomanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza $500 emelika i-$500.
We have come together ukuthi mobilize ama resources ukuthi sincedise ama doctors abatshelwe i-residence yabo. Sifake indawonye izimadla nyana ukuthi sithenge ama groceries. Silokhu simema abanye ukuthi sikwazi ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sidonate izigqoko lezicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempila kahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane. Sekuqhamuka nanku umlilo izindlu lezi. Kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempila kahle ezweni.
Ukusha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mbhede eneleyo kungela ama lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Nxa sesibuye satsha isibhedlela kwatsha lempahla zabongikazi kunye namadokotela kusho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi zingenze kusiya phambili.
Engozini yomlilo Empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa, omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhotshe intuthu. Abahlali bendawo lebathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabodokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela indlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele esitokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoyo ubikwa incedise ukungena kwentatheli zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo. Bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana le mithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe. Uyalilandula leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe commission elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likaMoyo umnumzana Douglas Cotard uthi uMoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zibikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So they've now taken Bulawayo. So he's expected to appear in Bulawayo magistrate court tomorrow morning. So the charge is section 36 Operation Act.
Sebenze kobulawayo lapha za kuma phambi kwamantshi kusasa ekuseni bamithesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kweimmigration abathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphepha indaba leNew York Times uJeffrey uyalilandula icala leli bathola incwadi zabo zokusebenzisa eze ZMC.
And his colleagues from the New York Times attained proper accreditation.
Uqhubeke esithi kasoze apha iStudio 7 amabizo alezintatheli esithi ulethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
What the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi ezeZMC. Lokhu kakulani loJeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe okupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba eYoung Journalists Association Nyoja uLeopold Munende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukamoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentatheli zindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho obophisa umuntu ngenxa ukuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumende nxa yena esithi ufuna intatheli zindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa akakutshengise akukhulume lamapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo acina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazwi amapholisa ehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyati ube isithu semhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyana weSouthern African Development Community iSADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana leSouth Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona eNorthern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesisombululo sokuthi bathumele amasosha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe kulokho kungenzekanga esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Ucho ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumpelo zombusazwe?
Impethu ingena ngenxa laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo ukuthi uhulumeni weFrelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebe baya lapha bakhethe inkampani ezizosebenza kuleya ndawo. Kodwa uthola ukuthi njengamazwe amaningi ase-Africa into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weFrelimo odominethwa zinhlanga ezingezansi kwaseMozambique yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. ngakho ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono kuzoba ukuthi impilo yabantu kuleyandawo ibe ngcono bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo kube yibona abazoziphathela besebenze kuleyandawo kungezi abantu abavela kwamanye ama provinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphaya
lona uhlupho lolu olwamalo ecatsha ubone ngani luza memetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona
lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumani phakathi siyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwe abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa isihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane lentaba evuta umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba inako ukhafula amanye amalahle avutayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthaza ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvuta amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya engani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezindabeni. Wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma utshele umthethwandaba izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akhoqela elobukhohlakali ubusela lokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola emelika $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhakhesela ukuvinjwa kobudlongodlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangavikeli abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimitshado njalo bangakhahlanyezwa ngoZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule Ethiopia okula bantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasotsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu adinga abahlamuki nyakenye ngolwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuya nehanda eHarare sokudale inkulumo abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi umnumzana Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uza kwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. We cannot say it's not right.
Baba Chuma, wena uthini ngalokho esisizwayo abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi I saw sketches okwenza istatue kathesi ngoba ilizwa lilamani.
Okokuqala
kuqala ungabona umuntu eshona into enjalo uyabe ngumampara wayengapi sifaka isitatu sikababa uJoshua Nkomo wawuthakazela lokokana so labo nabana abesitshonini nxa sebefake into zabo khona ngale wena uyabe ungubani usolana yiko lapho esiba ngobhare khona instead kumele sibe siqhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala nge-weekend amaphonisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi baye ebhalagwe yiko kurong khonokwana ngoba abantu ababesiye ebhalagwe babehambela into yemvele yabo yesiko labo nama-beliefs abo yikho lapho kumele sikhume khona bayenxa wena ususola labana enzen wona ngapho ufuna ukwenza ubathanda anti abantu yabo sukuma-cross road khonaphana so into ekhona sibe kahle kahle ukuthi khona there is nothing wrong with erecting statues abonehanda as much as we erected esikababa uNkomo and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu in our African ways yiye esindebeleni lakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana ngoba vele yimvelo yethu yiyo amasiko ethu yindlela yokuphila kwethu hatshi ubana sibe siba ngufuna ukuhlala uchothoza kuphela just for the sake of ukuchothoza esikababa uNkomo safakwa laphana akunamuntu asolayo next time nxa sesinofaka somunye futhi wethu khona ngapha kumbe sesinofaka esikalobhe manxa sibeqasha ukuzosenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace i-diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe
ye nanti udaba babakhumala wena uthini ngakho lo
ya ukhuluma iqiniso kodwa samwesama angipheleleki angiphiliseki kahle kukwakushoyo ngoba la abantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakwamthwakazi siphile sine culture yobukhosi asizange sitsho ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yezimbabwe asizange sitsho ukuthi sizodisrespect igovernment yezimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonipheamasosha laphana lamaphoyisa so akusepofe songathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after babuya bazogcoba umambo kathi inkosi athi thina sabanoright ukuthi sigcobe inkosi yethu
ye nanto ke udaba babathumi
ngiyamuzwa ubaba isikhala zakasikhulumayo well ikuthi I'm not privy to ama-facts behind ukuthi nakwalelwane kwahamba njani kodwa ngimela bembona ngantwa nxa kuyinto eboniswane kuhle yikuthi kwesi sikhathi iproblem esiba layo futhi thina banayo we always want to do confrontational things andabona ndlela ngikhuma sithibona umntanakho angabuya azokhuma kuthi hayi baba bekufunakala imali kule school trip labana lami funti ngihambe ecariba labanye abantwana uthi siyobona icariba sifunda ngecariba ecela kuhle uyamenzela kodwa ngasikethi zana baba into zakho ona every dog amusiyana nathi ubuyidakwe lapha mina ngabe sevula uhambe ekhariba ngale akubisa imali lapha akula mali ezaphuma so kwesi sikhathi ama-approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona manje iproblem ethu kwesi sikhathi sisuka phonge ufuna ukuvuyela kumbeuphonge ufuna ukuzenzela nje alibikanga lotho akulani into ecacayo akula muntu okwazi ukuthi kusuke ngaphi kuya ngaphi kuhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina embona nanta sisuke siphambanise khona abantu thona we always want to be confrontational kunokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichaselana sitshelana ukuthi hayi thina silapha sifuna ukwenza lokho sifuna ukuthi so hayi uhulumende athi hayi thina yenzani so yenzani so yenzani so njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo sisaba engage ukuthi hayi bakithi lathi siyasifuna isithombe sikababa uNkomo sisifuna lapha endaweni enje kwathunyela abantu ababevela kuministry babuya kwatshengiswana ama-sites kwatshengiswana yonke into kwavunyelwana safakwa manje ungabuya nge-confront hayi sakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la so thina vele sesifuna ufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele uqasa uba lozin atude njalo yikho lapho kusuka kuphende khona easy
olright ngicela ukubuza babalithumi
ye
lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela
ukubika asontembi esigabeni ukuthi hayi mina ngapha ngizabekile umdlalo okuthethela utshela phela abantu abasezigabeni khona phana akunanto eyimvele khona ukubikelana angithi akusiyo nto embi into eyenza ukuthi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi ukuthi hayi laphana kothuma babikile into na mhlawumbe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umtshado mbeni ukubika nje into enhle nje hayi uripho ukwenza mahlane ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye bephulana ukwenza into lapha so kusiba le-counter tashin so ngantu mbe kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumise nomunye wenzabo ukuthi hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokhu thina ari sisakwenza lokhu ngelinye ilanga or something like that, kube ama-arrangements. So ukubekelana vele kona kuyivele kuyinto enhle vele.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Abel Khumalo. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokho, kungakhethekile ukuthi uhlala ngaphi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho umnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe olugoqela olwe-Baha'is, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni leSufi, ukholo lwesiMoslem. Elizweni leBema, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abethiswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lwemuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlamiza amalunga okholo lwesiMoslem, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu, lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala kulelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile, njalo uqhubeka edala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abokholo lwesiMoslem Akers, lamalunga enkolo ezingayisizo zabanengi eJianjiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, ukutsho umnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo, uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kwele Sudan ucimile imithetho ebisetshenziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakhulu lamakhulu abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. iTurkmenistan ikhulule abalichumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela umnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesikhathi eside wezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho umnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana lemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela zempilo Central Hospital kobulawayo izolo ntambama. Intatheli zindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli zindaba zeleMelika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.